siyamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lisola idale labaphathi intambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sina sibona ukuthi into sezizoba waste ngoba now iCabinet leyana sekungabantu bemilitary who are now hopefully sebekhipha ama-uniform bagqoka amasudu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezimela amabandla achiyeneyo zikhuluma ngokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba ngumongameli weZimbabwe. Umnotho welizwe utshengisa ukuphakama kancane, kodwa lokhu kuzaqhubeka na kumbe ngumlilo wamaphepha?
Abantu bemathebeleni ngani sebedonda ukungena kupolitiki zeZimbabwe, ikubona sokuphuma bomthwakazi labo bana abathi bona sebediniwe ngokweZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi lisole kakhulu idale labaphathi intambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa elamalunga amalutshwana kancane kulalawo ayekhona abe ngamachumi amabili lanye. Umnangagwa ubuyisele abanye abafana lomnumzana Patrick Jenamasa kusikhundla sikamphathi intambo wezemali, labanye abafana labomnumzana Obethe Mpofu, Lazarus Dokora labanye. Uphinde wafaka abebutho ababili abathi uGeneral Sibusiso Moyo loPerence Shiri. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
iCabinet le kaMnangagwa iyabonisa ukuthi vele akulanto etshintshileyo ezana. In fact, thina sibona ukuthi into sezizoba waste ngoba now iCabinet leyana sekungabantu bemilitary who are now hopefully sebekhipha ama-uniform bagqoka amasudu, which is into besisho ukuthi ilizwe ngeke liye phambili libuswa ngamabutho. Amabutho abhilonga ku-army. Ngibona ama-new faces lapha mostly ngabantu bemilitary oyibo abancedisa uMnangagwa ukuthi bangene bona. So angiboni into zizoba waste mina ngoba abantu ababathembakali and ifact ukuthi bacontrola izibhamu, imibhobho, le security yelizwe, kusho ukuthi uncindezelo luzoba lula for bona nawo ngoba yibo asebe in charge. So I think sisebenzibeni obukhulu kakhulu. Abantu bakithi ayisho ukuthi sebebona ukuthi into abadebe yijabulela becabanga ukuthi uphi bakamgabe kusho ukuthi into zizotshintsha. Hhayi, sokuhle konke nje kwaphuma ukuphephuka emoyeni.
Nxa sicubungula sikhangelisisa ukuthi abakhethiweyo laba ngabantu abanjani, ikakhulu nxa sikhangela ubulili, ukuthi sibona kulabo mama ababili kuphela, njalo akula abasakhulayo esingathi thina ngontanga. Ungathini wena nxa ubona kunjalo?
Yikho lapho ubona khona ukuthi lana sidila labantu abavele be-out of touch with into efunwa ngabantu beZimbabwe. Abantu bakithi bafuna utshintsho and ontanga njengobusho they constitute from the last I checked ama statistics yibona abafika boma 60% I believe of the population. And ontanga balama demands abo abawenzayo njengabontanga abafisa ukuthi ngabe baya representwa labo cabinet njengabontanga labo sebe disappointekile mabe bona ukuthi basusa umdalo le 93 becabanga ukuthi mhlawumbe bazothola izinga la labontanga babo lalo lithola ichance ukuthi sakhisizwe on isen level. Lana nje sibona ama-war veterans efakana wodwa ngoba I think sekusiya eqinisweni lokuthi bona bazitshela ukuthi since kuyibo bakhulula ilizwe lilena ngelabo and therefore now abasatshoni befihle ngoba i-cabinet leyi nje angiboni nje ukuthi i-cabinet ezoyangaphi ekuthuthukiseni ilizwe.
Manje nxa sikhangela ukubana njengokutsho kwakho wena ukuthi ilizwe selisezandleni zebutho, ubona ngani ukuya kukhetho kuyancedani njengoba ibutho lizathi hayi selake lakhuluma lona lathi asisoze sisalute umuntu ongayisuye owaya empini, nanku sesibabona sebekhona yiba sebephatha intambo la, kungakusitshoni lokhu kakhulu sikhangela ezamabandla aphikisayo?
Into bathi ngesingisi i-law of an intended consequences. So into engiyibonayo mina ukuthi since befake i-civilian ukuthi abuse and i-civilian lo has to follow i-constitution ye-Zimbabwe ethi yona i-Zimbabwe is not a military state and therefore abana option but ukuthi kube lokhetho. Now thina njengabantu beZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe sile opportunity enkulu kabi ukuthi ukhetho lolo luzayo silwenze thina lube lukhetho olufree and fair. Siyazi ukuthi when you look at it uzothi sizokwenza njani lokhu njengoba naku yiwo amabutho asibusa so bazosishaya and all that, but I think on one hand bazama ukuimpress abavoti aba ama citizens and then on the other end futhi they have to impress international community for them ukuthi bathole legitimacy ngoba at the end of the day bazogcina bengelayo legitimacy the same way i-government kaMgabe no legitimacy because ayikho enye indlela abazokwanisa ngayo ukuthi bacindezela abantu, but abantu kumele bahlakaniphe baphakame badimande ama electoral reforms ngoba i-opportunity ukuthi ama electoral reforms enziwe ikhona at this point in time ngoba i-government le kaMnangagwa labantu alabo la bazama ngayo yonke indlela ukuthi babonakale bengabantu abafuni i-progress inqubekela phambili. So ukuthi bakwenze lokhu kumele babonakale besiba more accommodating ngoba lapha bazama ukudinga ukuthandwa isizwe and ukuthi sizwe sibathande kumele babonakale besenza izinto ezifuna yisizwe. So thina njengesizwe singaphakama siyenze ama-demands ethu esiwafunayo ukuthi ukhetho luzayo lube free and fair. Angiboni bele choice enkulu yokuthi bale ukuthi kwenzekale lokho. Singehluleka ukukwenza thina yithi nje siyabe sizihlulekele sodwa.
Alo-ke ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera, kodwa idale leli belingakaziswa.
Abantu basebenza bale themba lokuthi umumo we-economy uzaba ngcono, kodwa ngokubona kwami khathesi yithemba labantu kuphela abalalo singathi i-parallel market eyama-US dollars about 180-185, kodwa isibili kanye nama-130 usitsho ukuthi ubuzathola $30 ngase ama-US dollars. So yithemba abantu abalalo elokuthi into zizaba ngcono, kodwa khathesi akukakhanye ukuthi siya ngapha.
Kodwa nxa sikhangela khona okulutshwana okwenziwe ngumongameli Mnangagwa okufana lokuthi ehlise imali kade imele isetshenziswe emhlanganweni, lokuthi yena ufuna idale labaphathintambo ikhabhinethi encane lokunye okunjalo, kungakutshengisani?
Kungaba kutshengisa ukuthi laye udetermine sikile ukuthi i-economy ithuthuke isukume, ngoba uyakwazi ukuthi nxa kuyukuthi uzahamba ekhethweni ngomnyaka ozayo umele abe result. So ukuthuthukisa i-economy ngibona njengani yiwo ama-result aduzane awangamnceda ukuthi awina ama-elections nxa sikhangele umnyaka ozayo. So khathesi uyathembisa sibili ukuthi siya in the right direction nxa sikhangele i-economy, kodwa kumele sibone njalo ukuthi ngubani ozaba ngufanele minister njalo i-budget elizaphuma ngolwesine next week lizabe limi njani ukuthi sibone sibili ukuthi siya in the right direction.
Inhlanganiso lenkokheli zamazwe angentshonalanga sezitshengise ithemba lokubana zingabuya eZimbabwe zizophathisa ekwakheni umnotho. Ubona ungani yinto esizayibona iqhela na, kumbe ikwenza nje okomlilo wamaphepha ozathi khonapho hluphela?
Ngakuyukuthi uzahle abambe indaba zamalungelo abantu ahambe ngendlela ezatshengisa ukuthi yena ufuna ukuthi asenise amalungelo abantu yena ufuna ukuthi ahloniphe isekelo sombuso welizwe ukuthi abantu bakwanise ukuthi bakhululeke nxa bechothuza uhulumende nxa bekhuthaza uhulumende ukuthi akuhambe ngenye indlela engayisiyo ahamba ngayo. Kubona njengani amazwe asentshonalanga ayabe ngobuningi investa lapha.
Alo-ke umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula izomnotho lapho sixoxelaye ecingweni eseHarare idale labaphathi intambo lingakaziswa. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz. Abemisakazo yezabelo ama-community radio stations sebevumelane ukuthi baqalise ukusakaza besebenzisa inkundla zobulembu be-internet nxa uhulumende engaqhubeka esala ukubapha imvumo yokuqhuba lumsebenzi. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lesi isinqumo esiphume ekugqitshweni komhlangano ongenwa yinkokheli yemisakazo yezabelo elizweni lonke jikelele owenzelwe eHarare namhla phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations. Bathi lesi sivumelwano sithethwe ngemva kokunanzelela ukuba yiyo indlela engabasebenzela okwamanje besalindele ukubona ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzabapha yini amalayisensi. Unkosazana Vivian Marara ngumqondisi weZimbabwe Association of Community Radio Stations.
Kumele thina njengabantu abayenza indaba zama-community radio sisethe i-agenda for government ngendaba zama-community radio. Enye into ephumileyo kumhlangano lowo yikuthi sesilesikhathi esithize silokhu simele uhulumende ukuthi esinike ama-license, but akula license ebuyayo. Khathi singakhangela kulabanye abakwanisa ukuyisebenzisa i-Facebook Live ukuthi bayenze ama-programs abo ama-live recordings befaka ku-internet. So thina njengabantu bama-community radio besithi kungcono senzeni into esemthethweni, but kukhanya uhulumende kakafuna ukusinika ama-license. So thina sesizahamba ku-internet siye broadcaster njengoba abantu abathize beyenza ama-broadcast abo ku-internet, ngoba akula mthetho osiyehlulisa ukuthi sihambe ku-internet siye broadcaster.
Unkosazana Marara uthi bazosebenzisana loZulu kumikhankaso yabo yokwenza uhulumende azwisise ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo.
Okunye okuphumileyo yikuthi kumele sisebenze kakhulu lama-communities lapho esivela khona, ngoba singakhangela uhulumende ulombono wokuthi ama-community radios are not representative of ama-communities ethu, but thina sikhona kuma-communities. So okuseleyo yikuthi abantu esebenza lawo labo bekhulume indaba ezama-community radio bekhuluma lohulumende, ngoba kwezinye isikhathi uhulumende kukhanya kafuna ukulalela kumbe ukubona kumbe ukuzwisisa indaba zama-community radio. So thina sesisithi wothi sisebenzela abantu okuthize ukuthi nxa silomhlangano maybe lohulumende make sure ukuthi abantu bayabuya bezozikhulumela bodwa into abazifunayo.
Abezacras bathi sesisidi isikhathi belokhu bekhuthaza uhulumende owayekhona okamnumzana Robert Mugabe ukuba abaphe amalayisensi kodwa esala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo izolo ibeyehlola umsebenzi wokugebha imigodi yokungezelela amanzi angasetshenziswa koBulawayo eNyamandlovu Epping Forest Boreholes endaweni ethiwa yiGwayi Catchment. U-Anastasia Ndlovu oye khonale usipha lolu daba eseNyamandlovu.
Idolobho lakoBulawayo livame ukubhekana lodubo lokusilela kwamanzi ngemizamo yokuvikela lolu dubo. Ukugejwa lokulungiswa kwemigodi yamanzi kukhangelele ukwengeza inani lamanzi nge-10 megalitres ngelanga. Inkampani ye-Multiforce Contractors esebenzelana le-Conduit Investment iqale ukulungisa lokugebha imigodi ngomfumfu kumnyaka odlule, njalo ikhangelele ukusebenzisa izigidi ezinhlanu. umanjinela ogatsha lwezamanzi olwezinwa umnumzana Joel Mbatha osebenzelana lekhansi ledolobho lakobulawayo ekulungiseni kwempompi zamanzi uthe ngempela umsebenzi usuchoviwe sebelinde injini yedizili yokudonsa amanzi.
Sisebenze, we are almost completing a first phase of the project. Sisebenze about 96% wento esunguzenza. Sokusele into ezincane nje ukuthi siqedise. Ithenki lethu into esele kakhulu ukuthi siqedise amagetsi. But i-transformer konke sokusendaweni. Yonke i-project $5.2 million. But so far, i-project esisiqedisa le 96% nge-$4 million. Sikhangele ukuthi nxa sesebenza kuhle sehlanganisa amaskimu onke angu-2 eRochester liyalapha sabe sipompa amanzi 26,000 megalitres ngedeyi.
Ikhansili ikhangelele ukwehlisa udubo lwamanzi ngokugebha izibholane. Umanjinela wekhansili edolobho lakobulawayo uMessi Ncube uthe ngempela udubo lokusilela kwamanzi luzakwehla njalo amanzi enyama endlovu ahlanzekile awadingi imithi eminingi yokuwahlamba.
Uhlelo lolu luqhakathekile kakhulu lukhangelele ukuthi lingaphela siyathola extra 10 megalitres ezamanzi ezizahlanganiswa leRochester then abantu bathuthuke kobulawayo bathola amanzi ahlanzekileyo. So sizama ukuthi nilala phana singela manzi njoba sike saba lama droughts esinye isikhathi sibe la manzi ayeneleyo ukuthi ubulawayo abe phambili lezulu konke kube right kobulawayo.
Ikhansili ihlawulisa indlu yinye ngayinye idola ngenyanga abayithi water levy ngemizamo yokuhlanganisa imali ukuze yenelise ukudonsa amanzi asuka enyamandlovu. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo uveze ukujabula ngemva kokubuka umsebenzi osuqhutshwe ngomanjinela.
Uhlelo lolu luyasijabulisa kakhulu ngoba lutho ukuthi amanzi azabe ese maningi kobulawayo. Nxa singaba lodubo emadamu le kungasela amanzi sesizampompa amanzi sisuka lapha sisiyawanatha kona singeni kobulawayo. Okungijabulisayo okunye kulento okuthiwa yi-accountability ngesikhiwa. Imali zabantu esizithathayo sizisebenzise. Bekulamadola i-water levy edola ngenyanga per household. Siyibuthelele leyo mali yaze yenelisa ukuthi ibhadalele konke sokwenzakele lapha. So that bathe about 5 point something million. So we have come here to see ukuthi yebo lakanye umsebenzi wenziwe.
Kulungiswe imigwaqo, itanka zokugcina amanzi, amahofisi, izindlu zezisebenzi kunye lempompi ezithwala amanzi. Kugejwa imigodi emitsha yamanzi alichumi lokulungisisa eminye elichumi ebisifile ixhunywa kumandla kagetsi. Umasipala uthi ukugejwa kutsha kwemigodi yamanzi sekufike kusibanga esifika phose ikhulu i-96%. Izakhamizi zakobulawayo, izikolo, osomabhizimusi labanye bakhangelele ukusizakala ngokugejwa kwemigodi yamanzi. Kuthi lezakhamizi zeGwayi catchment eziseduze lempompi ethwala amanzi zikhangelele ukusizakala ngamanzi. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphela ngomabasa womnyaka ozayo kulandela ukuphuza ukutholiswa imali yokwakha baqede. Enyamandlovu kulemigodi yamanzi engamakhulu amahlanu lasithupha. Kuthi elichumi yiyo elungiswayo imitshina yokudonsa amanzi ichunywa amandla kagetsi kugejwa lemigodi elichumi. Ngimele iStudio 7 ngisenyama Ndlovu ngingu Anastasia Ndlovu.
Esigabeni seMathebeleland yikho okutholakala inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezithi zimela abantu besigaba lesi. Abanye bathi lokho kutshengisa ukungabambani kukaZulu walesi sigaba. Kodwa sekulemizamo yokumanyanisa inhlanganiso eziningi zalesi sigaba. Sixoxe lomunye wabafuna ukwenza lumsebenzi, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo oyingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Ya, sile phupho elikhulu elokuthi sizame uhlanganisa abantu be-Matabeleland as a region. Ukuthi try and come up with a policy position sort of as a region. Njengokuba kulo president omuthi sicabange ukuthi maybe naye ule mbono yakhe esiyene emitha. Singafisa ukuthi imfakele yethu imbono ukuthi nxa ucabanga ngembono yakho emisha ofuna ukuyenza, nanku esikucabangayo njengamadebeleleni esifisa ukuthi ngawe uyakhangelwa. So sizama ukuthi siyenze umhlangano ozasihlanganisa sonke, sikhangele ama-issues anjenge-devolution of power, ukuthi how is it going to be implemented, what's holding it, lethi kind of devolution of power siyikhangelele, sikhangele ama-issues anjengama ground atrocities alokhehleze engaka-attendwa, ukuthi kanti i-truth and reconciliation ibambeni, ukuthi president omutha nxa engena kayi-prioritize. Sikhangele izinto ezinjenge-economic development ye-Matabeleland, both economic and social. Ungabona sasalele emuva ngenxa yeminyaka leyaneku ground, sasalele emuva amanye ama-region e-develop. So those are issues that we want to try and tackle. Sikhangele le issue yokuthi kule sort of exclusiveness eyenzakalayo ebantwini be-Matabeleland in terms of political administration. Abantu be-Matabeleland ngani sebedonda ungena ku-politics ze-Zimbabwe. Yikubona sokuphuma bomthwakazi labo bana bathi bona sebediniwe ngokwe-Zimbabwe. So we want to bring an agenda as identify all those issues sizipresente lathi phambili ukuthi no, njenge-region nazi into esizikhangeleleyo president omutsha nxa ungena. So that is we go sim-evaluator nezinto esimcasisele zona ukuthi this is what we are looking at as a region.
Likwenza liphansi kwenhlanganiso yiphi?
Sisebenza singama-organization awe-Matabeleland, but kakhulu sisebenza le-National People's Convention eqalise e-Harare ngeviki ephelileyo. Sikunanzelela ukuthi yes, kulama-issues, national issues that we presented ku-National People's Convention e-Harare, but they were exclusive of specific issues e-Matabeleland. Because it's the National People's Convention, CFSLN, CZNZA, or a regional issue, to keep it. Issues ezikhangelanele Matabeleland sizidlulisele phambili. I'm sure ungadlula Matabeleland sizezwa sokuba ingxenye i-Manicaland rise, sifuna ukwenza amanye ama-region rise, sicabanga along those lines. But nabe sikubonele ukuthi ama-issues ethu amaningi kwi-National People's Convention asalela ngaphandle.
Manje nxa seliphume lalokhu elifuna kwenziwe, libona ungani liza kuhambisa njani phambili ukuthi yena uMnangagwa aza kuthola?
Zava immediately after the press conference, sizaba lama journalist amane. Then after that, sizaphuma le position paper esizayibhala ama-issues azabe discuss ukubona lowo mhlangano, and we'll make sure that that position paper iyadeliver e-ofisini ka-president. Ukuthi uzayibala uzathini sokubuye, kodwa thina sizabe sitshilo kwelinye ilanga ukuthi sakutshela into ezinje kwayenzakalani ngakho.
Njengoba utshilo wena phambilini ukuthi kukhanya kule nhlanganiso eziningi ezijiyeneyo esigabeni se-Matabeleland, kanti kuyini kahle kahle okungenziwa ukuthi inhlanganiso lezi zibambane, sibone zizilutshwana, kumbe kube leyodwa enkulu ezahambisa phambili izifiso zesigaba?
Ngumbono omuhle esithemba ukuthi maybe kungaba one of the resolutions ezizaphuma emhlanganweni. Besingafisa ukuthi umhlangano wethu siwukhangele kube yi-political agenda. Besifisa ukuthi ugoqele konke, ikakhulu siphusha ama-civil societies. Although ima-political parties sizawa-inganisiswa azanxuswa lawo basifaka ama-input, but i-point eyitsho iqakatheke kakhulu ukuthi ke sibe le-something emileyo eyibhodi e-representa i-Matabeleland as a region. Yinto esishoda ngayo, esicabange ukuthi maybe umhlangano wonalo ekugcineni uzaphuma ule nto enjengayena leyo.
Alo-ke umnumzana Masimba Kutshera, ngiloxolo lo-ke yingcwethi ecubungula ezelungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ebesixoxa la ecingweni eseGwanda. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezimele amabandla achiyeneyo awombusazwe kunye lawe lelihlanganiso zabalwela amalungelo oluntu Zixoxelo Ezra Chisa Sibanda, intatheli zindaba e-Studio 7, zikhuluma ke ngokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba ngumongameli weZimbabwe onjani.
Umgabe uthe genqulwa embusweni iningi lajabula kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwangani izinto zonke sezilungile kwele Zimbabwe. Unkosazana Rosina Ncube omele iZapu eNgilandi uthi iGugurahundi yabulala bafowabo. Kunye loyise ngemva kwalokho bambhinya yena ezithwele. Uthe ngalokho angeke axolele iZANU PF. Njalo uthi iZapu isithunukiwe ngokufakwa kukaMnangagwa.
Asisoze sikhohlwe ngokwenzakala emuva. Asilali, silala sikhala. Ngabafowethu abafele egangeni bebulawa bephila, bemingcwatshwa bephila. Sithi namhlanje asisukumeni singabebandla leZapu, sincediseni ubaba uDabengwa. Ubaba uDabengwa ukhulumile into kaMnangagwa. Asisukumeni sonke sincediseni ubaba uDabengwa, silibandla leZapu, silwe nale into abafowethu uMnangagwa azasitshela ukuthi abafowethu bangcwatshwe kanjani.
Yebo kambe abalwela amalungelo wabantu abajwayele ukukhankasa kusigodlo sommeli weZimbabwe eLondon besithi uhulumende kaMgabe kahambe bathe bamisile umkhankaso wabo befuna ukubona ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasoze yahlumeze amalungelo abantu na. Unkosazana Neriya Neshamba omele iZimbabwe Yes We Can uthi abantu ngabaphe umongameli omutsha ithuba.
UMnangagwa i-inauguration yakhe le changes in Zimbabwe zathabisa sibili. Ngoba lapha sifuna ukuthi i-corruption iphele. Kube la lama infrastructures amacha, lama jobs abantu bethola imisebenzi all over the country. Kungabi lobandlululo. Kube lelokhu le unity. Sibona ukuthi kuzagcina ngapi. Let's just give him a chance.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC eNgland, uMnumzana Donerai Samanyanga, uthi uMnangagwa zimbila zantabanye loMgabe. Njalo konke akwenzayo yikho okwakusenzwa uMgabe. Uqhubekele phambili sithi abantu beZimbabwe bangalaleli amanga ngoba ubatshela abafuna ukukuzwa kodwa ngeke akwenze lokho akuthembisayo. Wenzela ukuthi amazwe omhlaba abone ngani sokulungile eZimbabwe. Amazwe omhlaba amaningi uhlanganisela iBrithani kukhanya engani bamjabulela umongameli omutsha uEmmerson Mnangagwa. Sebefuna lobudlelwane. Ingcethu zithi angasebenza kahle kunyanga ezilutshwana ezibuyayo. Iningi lizamthanda njalo ukhetho luzayo amabandla aphikisayo angabamba phansi adliwe kabuhlungu njengoba kungaqondakala ukuthi benzani. Ngimele iStudio 7 eLondon ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Leyo sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Iningi lisole idale labaphathintambo ikhabhinethi ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa elamalunga angamachumi amabili lane. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezimele amabandla atshiyeneyo awembusazwe kunye lenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu baphe imbono yabo ku-Ezra Chisa Sibanda, intatheli zindaba ye-Studio 7. Umnotho welizwe utshengisa ukuphaphama kodwa lokhu kuzaqhubeka na kumbe umlilo wamaphepha. Siludiba lapha uhlelo igama ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo kundaba zika 7 p.m. ntambama. Lelanga.